oqala oqalile uthola ukukhanya ukubana ibandletini ezantevi ibandleni ikhululeke kakhulu elivuma imbono yabantu kodwa okusalayo phela njengoba kunibandla into yonke noma abantu benembono elishiyeneyo okusalayo ukuthi kona into abayithi ngesilungu imajority yiyo ethwala ilanga langikhona njalo kodwa ke ukuba le mbono elishiyeneyo akusiko ukuthi kona sokuyinto embi kumbe sokuliwa kumbe sokuhamba njani kuvele nje kuvamile ukuthi nxa abantu bebaningi imbono layo isuka ibe mningi
abaningi bathi lokhu kuveza sobala ukudonselana okungaba kukhona kuleli bandla nanku njalo iMashonaland Central sikhuluma ngokuthi ifuna omunye wabasekeli bakamongameli weZANU PF kube ngumuntu ongumama kwenzakalani lapha
konke lokhu mina ngibona ngathi akusonto ekumele ngabe iyethusa abantu njengoba ngishilo kubana ubandlelezi kwadlela elabantu abaningi kakhulu abathiyehlukeneyo ngakho-ke kuvamile ukubana kuzatholakala ukubana abanye abantu bazawalole mbono ethiyele ngabanye
seziphumile njalo isigaba zeZANU PF zisithi zifuna umongameli Robert Mugabe abe nguye omela ibandla kukhetho luka-2018 kodwa sesike sabona babuchuma umongameli uMugabe eseMorocco ngeviki edluleyo ehamba ezihudula ekhanya ukubana hhayi ngumuntu sibili oseluphele kumbe mhlawumbe ongezwa kuhle kwehlula ngaphi kanti ukuthi njengebandla lidinga omunye umuntu
okwenzakala ebandleni lethu leZANU PF ngokwethu ebandleni leZANU PF njalo angiboni ukuba kumele kuhluphe umuntu ongekho phakathi kwebandla leZANU PF yimbono wethu ikukhetha kwethu nxa ukuthi sabesiphambanisa siphambanisa sithi siphakathi ebandleni lethu kodwa ke nambona ngantu singaphambanisa ngoba sinalo ilungelo lokukhetha kubani esibone efanele so owakathesi sabona ukubana umongameli ubaba uMugabe nguye osafanele yikho kufunwa libandla leZANU PF.